Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe kuba ngumongameli webandla leMDCT. Lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities.
Sokubhubhe abantu abayithoba minwe mbili abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Lamhla silengxoxo leqembu lomdumo werumba.
Igama umbi wabo Brutus Ndebele weMasendu Boys.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe ukuba ngumongameli webandla leMDCT. Lanxa obephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla. UKhuphe wethese uMonzora umlando wokukhokhela udlakela oluqhamuke emhlanganweni lo. UKhuphe uthole amavoti adlula ikhulu 118, uMonzora wathola amavoti angamakhulu ayithoba mine mbili 884. Umnumzana Morgan Komichi wathola ayithoba munwe munye 9. Lo mnumzana Elias Mudzuri yena ke uthole amavoti ayichumi lane 14. UKhuphe kunye labanye kade bencintisa uMdzuri lo mnumzana Komichi basuke eHarare Conference Center kade kuqutshwa lolukhetho besithi kulokuqilibezela. Ekuxokozoleni okube khona sebephuma ehoteleni kube lodlakela lapho uKhuphe achaywe khona impama. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo oseHarare ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities amaningi ngevoters roll. Ivoters roll iyavunyelwana ngama candidates wonke amane kutholakale ukuthi akusiyo ngesikhathi iCongress isiqala. Abantu abaningi amabizo abo ebengekho kule voters roll enja ngakho kwabanzima ukuthi bavote, njalo futhi abaningi abavotileyo bebengasiwo amalunga MDCT ka-2014. So uPresident ubone ukuthi ungangcono apreserve i-integrity yomhlangano ngokuthi ama-election la awastophe. Ama-candidate amathathu, u-acting president Khuphe, Senator Monzora lo-Senator Komichi, bonke bavumelene ukuthi i-voters roll le ebikhona e-HICC akusi voters roll abavumelana layo emalangeni adlulileyo. Njalo futhi kule ndaba zokuthi kule mali ezathathwa ku-akhawunti yephathi ngendlela engaqedakaliyo and lamanje imali zakhona zikatholakali.
Manje sona isekelo sombuso siyavuma na ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe axotshe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora ngalesi sikhathi kona kuvotwa?
I-Supreme Court yanikeza umongameli, u-acting mongameli Dr. Thokozani Khuphe ukuthi akhomvene i-extraordinary Congress lay according to i-constitution ye-MDCT. Ukwenzile konke lokho ngendlela i-constitution ethi akwenziwe ngayo, njalo futhi above board kazange ancindezele muntu, wavumela wonke ofuna ukuthi a-contest ukuba ngumongameli womhlangano ukuthi a-participate abe free ukuthi ukhetho luhambe kahle. Izinto ezazivunyelwene ezifana le-voters roll njengoba sekuvela ukuthi kube lobutsotsi obenzakeleyo, amabizo abantu atshintshwa kufaka amabizo abantu abangaso amemba zomhlangano.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngemva komhlangano lo, kade besele bavumelene ukuthi okwenziwe ngukhuphe akusoze kulandelwe ngoba enqotshiwe. Esemukela isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla, uMonzora uthe kade bencintisana laye kumele bemukele impumela, njalo wabonga ukhuphe ngokukhokhela leli bandla okwesikhatshana. Lanxa ukhuphe esuke emhlanganweni lo, ukhetho luqhubeke luqutshwa ngoba iqula labazimeleyo ebelihlola lolu khetho lisele lisenza umsebenzi kade liqatshe ukuwenza. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Witness Dube, yena osekela umnumzana Douglas Monzora.
Ukuzama ukumisa ubaba uMonzora okwenziwe ngumama uKhuphe akukho emthethweni, ngoba iKhongolose silugatsha olukhulu kulazo zonke ingatsha zokubuswa kwebandla le-MDC. Ngakho akula muntu olamandla okuba enze izinqumo eziphezulu kunako kaKhongolose. Kuyabe kuchaza ukuthi lowo muntu mayethu yenza lokho kutsho ukuthi yena akutshoyo ukuthi usebenza engaphandle komthetho, usebenza engaphezulu komthetho, umthetho ungaphansi kwakhe. Akula muntu olamandla okubana aphikise iCongress. iCongress ke okwesibili sizananzelela ukubana ithe isiyenze ukhetho iphinde yahlala yenza izinqumo. Izinqumo ezenzileyo iyenze izinqumo zokunanzelela ukubana umama uKhuphe ekwenzeni lokho ubengelawo amandla, ngoba laye ubengomunye oncintisayo. Amandla wonke kuyiwa ekhethweni lolu abesethethwe aphiwa ugatsha akade lusenza kumbe kuyilo kade luqhuba umsebenzi wokhetho. Akula ngitsho oyedwa oncintisayo obeselamandla okuthi akhonye lokhu kumbe alaye ngalokho.
Umnumzana Witness Dube, lilunga lebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi umhlangano we-MDCT utshengise sobala ukuthi leli bandla lifuna nje ukubhidliza ibandla le-MDC Alliance. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abadala batsho bathi okulempondo akufakwe esakweni. Namhlanje sokumhlophe ukuthi uKhuphe labangani bakhe sebezichayile ukuthi umsebenzi lo asuwo wabo, baphongubambiswa nje izanu namhla subatshisa. Sesisizwa ukuthi uMonzora sebemsuspendile njalo sebemfuna ukumhambisa eChikurubi kutshontshe imali 6 million. Sesisizwa ukomitsho la ekhuluma isithi ama-delegates la akhona kayisiwo aweqiniso. Kuyasidanisa ukuthi abantu beZimbabwe badlala ngegazi labantu kangaka. Kambe uKhuphe loMonzora ababoni na ukuthi sebesetshenziswe izanu? Namhlanje izanu sizabakhafula njengamasokisi amadala abasetshenziswa izanu bekhangele njengemathemba.
Manje lina njengebandla lithini ngalokhu okwenzakeleyo?
Asazi ukuthi iSupreme Court iza kwenzani, njengoba sesibosizwa sokuthiwa iCongress yabo, extra Congress, sebeyisuspendile, njalo uKhuphe seyixotshe uMonzora, uMonzora loKhuphe baxotsha uBhebhe. Yikho ke sokungani ngumvundla lonteleja, asisakwazi ukuthi amahlabezulu wona bathini ngento eyangiseke kangaka. Kungenani savila satsho thina sathi ngamandlwane singake sa-participate into elombhedo kangaka, ngoba siyakwazi ukuthi singake sabiselwa 6 years back ukwenzela ukuthi siwinise amaqili ndini. Kambe lake lakubona ngaphi umuntu udengalana lo muntu batsha i-divorce ngo-2000 2014 sokuthiwa namhla hambani behlala ndawonye libe ngumuntu lo lomkakhe kuyazizila lokho yikho ke ukuphela kwakho lokho sokuchabalalile thina sibona ngani vele ukuthiwa MDCT sichabalalile bangaze bayizama ukuyivusa ayivuseki mahlabe zulu vuleni indlebe livule inkophe lilalele lingaphongu landela abantu abakhunga abantu ngezimali bethengisa izithukuthuku legazi labantu abafayo lilali lisali livuke yimi wena Felix Magalela Mafasibanda jazilindizayo
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Kulabantu abayithoba mina mbili abadabuka eHarare ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kulabanye njalo abalikhulu lani 114 ababanje igcikwane leCoronavirus ugatsha lwezempila kahle luthi abantu bonke laba abatholakale belegcikwane ngabalithelelwe elizweni ababhubhileyo babhubhe kumalanga ayisikhombisa asanda kwedlula lokhu sekukhweze inani lasebebulewe ligciwane leli selilokhu laqalisa ekuqaleni komnyaka lafika kumakhulu amathathu lamachumi amane 314
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC yabo
Okwamanje esikhangele isiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amakhulu ezakhamizi zomango weMwacheta esigabeni seManicaland. Badilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula elichaye eJibinge ngelanga leKhisimusi. Izifuyo ezibalisa imbuzi lenkukhu zibikwa zikhukhulwe lizulu leli. Lesi sigaba sikhangelelwe ukuhlaselwa lizulu elikhulu elikhangelelwe ukuna kuvela eMozambique eseliphiwe igama lokuthi Cyclone Shalene. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emerson Mnangagwa izolo ufike emzini kamuyi umnumzana Kenan Banana owake waba ngumongameli welizwe eluveve kobulawayo ekhulumisana lomdeni kamuyi. Imuli yakobanana isandafelwa ngumntakabanana uMichael obhubhe ngenyanga edluleyo kwelebhilitane. UMnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukuletha isidumbu sikamuyi sivela khona le kwelebhilitane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani nonke kuStudio 7, uTungameli Nkomo, Gibbs Dube, nonke nje ngobuningi benu, siyanibonga, sanibonga. Ezra Chisa, hawu siyanibonga, sanibonga, maqhawe kaMthokazi. Ibambe kanjalo, lisilethele indaba ezimnandi, okhulumayo ngoGift Sibanda, laphi Alexander. Isihlobo zami, kuzwisisa lokho esikubonayo, okwenzakala kumakhubi. Hayi umama gethi lapha sazi noma isikolo asikho noma yini kodwa angicabangi ukuthi isikolo ngibona ngathi vele mhlambe kuyikufishane bengqondo yakhe umama gethi simthanda kangaka esehlisa isithunzi kanje ngakhuluma last ngathi akayeke ukuzihlanganisa namashona iphathini ihlanganisa nephathi nabantu basemashona nenda angeke afa kusayilizwe leZimbabwe uzowestela isikhathi angeke bafa abantu basemashona nenda bavotele umuntu wasemathebelelendi siyakugcizelela lokho siyakwazi siya nawo bayatsho futhi ngelini sihlezi sinabo bayatsho bathi bona hayi thina nje khohlwane ukuthi thina singavotela umuntu wakini. Angazi ukuthi abantu bakithi emathebeleleni kwamthwakazi bangenwa yini, besazinamathele, besazibambanisa namashona, amashona wona abafuni ukubambana nawo. Baze abanye bakhona basho bathi yenzani kwenu khona le mathebeleleni, nathi siyenza ukwetha amashona leni. Kanti lincengani bomakhuphe ebantwini bomonzora banabona bokomishe libeloke bayilandelela. Bazolitshaya 2 feet, ngakhuluma last kwenye audio kona lapho studio 7. Ngathi bazokutshaya 2 feet makhuphe. Hlukana namashona, asazi noma mhlawumbe uzithanda nondoda yakho kona lapho, or mhlawumbe ubaba kwakho umshona, mhlawumbe thina sibe siloko sichiseka kanje, kanti wena mnebhu ubaba kwakho umshona mhlawumbe. Ngiyaxolisa ukutsho kanjalo ke makhuphe uma ngabe kuzokuphatha kabi, kodwa ke thina siyahlukumezeka singabantu bakwamthwakazi. Umunye wethu umehlukunyezwa kanje edlala ibhola ewumuntu omdala njengomakhuphe. Hlukana nabantu bakwamashona land mama, uze ebantwini bakithi. O uma ungabe ungafuni ukujoyina imthwakazi, ivula iphathi yakho emele abantu bakithi emathebeleleni. Uhlukane nje nokucabanga ukuthi ngelinye ilanga ungazibona ukubusa iZimbabwe. Khohlwa.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7, lona okhuluma ngugift Sonduku, umfoka Ndlovu laphana eplamt endaweni yakogambo. Basakazi, bendithanda ukudlulisa ukuphoxeka ngabantu bakithi abafowethu nabodadewethu, ukuthi kanti why mabeyenza izinto ezingekho emthethweni beshuta amavidiyo. For example, ukhona usisi lo uthi ngulovenes kade ezishuta esesikepeni ejampa umfula ngokungemthetho. Uyakwazi nje ukuthi usisinalo wathi ngulovenes kade shuta ukuthi kukujampa umfula nje ungangeni kuboda akukho emthethweni. Manje uma usushuta ushutelani, ngoba naleya ividiyo ngibona isitrenda lapho abantu base-South Africa sebekhuluma ukuthi hayi abantu baseZimbabwe vele bangena ngezikepe. Kanti abantu baselu basemozambiko labo bayenza izinto eziphuma emthethweni, but ayikho babone beshutana lezinto. Even lezi moto ezijontshiwe ziya chapa zisiye Mozambique, kodwa ayikubabone beshuta. Even kuboSwaziland labo lesetudi la konke amazwe nje bachaphisa imoto. Ukuthi abantu bakithi waye bengazinuka amakhwapha, umuntu ugibele ilokhu zenini ilada khona labana labana esibabone futhi begibele ilada laphana ebridgini lasebed bridge leliyana beshuta. Ushutelani abantu bakithi abake bezinuka amakhwapha mani? Abake bezinuka amakhwapha. Umuntu uyenza into engeke emthethweni, ubulala ibhalabhala, uyashuta. Kanti amafoni lawo bakwazi ukuthi vele ayenzelweni. Abantu abake bezama ukuzinuka amakhwapha, liyasiyangisa, liyasiyangisa. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Hello, hello, ninjani? Ya mina nguJosephat ekhambuya enkayi. Abantu bakithi besicela ukubuza ukuthi ama-passport seyatholakala yini, ngoba kulendawo esiphila kiyo le eyisokunzima mani, because bafuna ama-passport plus nemisebenzi yangikhona isesezinkambeni kuma-estate. So besicela nje ukuthi makuthi ama-passport asekhona sibekwazi ama-price ukuthi ayimalini, then sikwazi ukuwathola-ke.
Hello, hello basakazi beStudio 7, lonke ngiyalibingelela. Ngithi phambili ngeStudio 7 hayi elisethulela khona kuyabukeka sibili, kodwa ngilohlupho emoyeni wami engilalo ngelizwe lethu leZimbabwe. Ngisola abamabandla aphikisayo, kanti okwenza bedabukane bebezintshaka kwenziwa yikuyini? Kulabanye sebathengwa yizano yini? Bathi ukuthi bona nxa bedabukana kangaka bazakwanisa ukuyiwina izano? No, bantu bakithi, ake livule amehlo lithungulule libone, asiyekeleni ubuthutha. Kati singenza iphathi benye, siganga dinyoka le, sithi sesibona lokho ngemva kokuba inyoka lingasekho. Kwalani? So sekutshengisa ukuthi lonke lidinga ukudla phela. Asisaboni ukuthi lenzani lokuthi silivotele sithini sekusehlula. Okunjengami mina ngedwa sengisenyanya vele into elizenzayo. Lina bantu bakithi eZimbabwe, sengisenyanya elikwenzayo. Kuyenyanyeka lokhu, kuyenyanyeka, kukhangeleki ngithi ukuthi lenzani lizamani. UChamisa uyale, uMakhuphe uyale, oMozora bayale, obani bayane, owoshman amafawundi MDC bathula icwaka tu. Manje kwenziwani? Kwenziwani? omjulu labo bafika babuthi abantu bamalaphana elikukholisa yikuba lezihlalo kuphela lizuze lidle ngawo amasithi lawo ayeke lancwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwelemelika, ukudubuka kwebhomba elicathangelwa ukuthi belibotshelwe emzimbeni womuntu kuchido lobho leNashville lile mbuzo elokhu isadingelwa impendulo ngabezomvikela. Akula muntu obulewe libhomba leli, kodwa kulimele abathathu. Kubikwa kutholakala isidumbu somuntu ocatshangelwa ukuthi nguye owaziquphulayo. Igama lomuntu lo uthiwa ngu-Anthony Warner. Lokhu kwenzakala uTrump elokhu ephikisana lempumela yokhetho lapho anqotshwa khona ngumnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Umongameli uTrump utshengisa amabalabala okuba nguntando kayiphikiswa. Ufuna ukugenqula intando yabantu, efuna ukuhlala embusweni ngendlela yokuthi yena ubona ukuthi kungcono ukuthi kube nguye ohlezi ebukhosini bokukhokhela ilizwe leAmerica, kodwa abantu bona bemlahlile. IAmerica amazwe amanengi ahlumayo lamazwe amanye athanda ukuthi kube le democracy lentando yabantu bakhangelele kiyo iAmerica ukuthi ikhokhele. Ngokunjalo ngalesi sikhathi abantu sebebona ukuthi uTrump uselulaza iAmerica kakhulu ekutheni uyayingcolisa, ekutheni uyayigcona, ekutheni uyifaka kwizinga eliphansi kakhulu kwezombuso womhlaba. Ngokunjalo uBiden onguye okhethwe ngabantu ulomsebenzi omkhulu kakhulu ezandleni zakhe ukuthi ayakhe njalo abumbe isizwe seAmerica ukubana asihlanganise abantu beAmerica babambane nomhlaba nawo uqhubeke uthemba amandla eAmerica kwezombuso womhlaba lokukhokhelwa yiAmerica. Kodwa uBiden is utshengisa ukuthi ngumuntu ozalalela njalo ngumuntu ozasebenzisana lomhlaba lenhlanganiso zomhlaba eziningi-ningi jikelele, uzasakha isizwe seAmerica njalo uzaqhubeka ngobuhle bokukhokhela umhlaba lokho kade kwenziwa ngamazwe amaningi-ningi.
Ngokubona kwakho, ubona ngani umongameli Trump uzagcina esuka yini ngokufuna, kumbe uzagcina esexotshwa esigodlweni seWhite House?
Umongameli Trump kasoze asuke embusweni ngokufuna kwakhe. Sesikubonile lokho ukuthi usetshengisele ukuthi kafuni kusuka, ngoba uzama yonke imizamo ukuthi ahlale embusweni ngokugcona ukhetho lolu olidlulileyo, ezama lokuthi angene lapha kumadale emthetho, ezama ukuthi edinge njalo dingisise ukuthi kungaba khona yini indlela yokuthi ukhetho lolu alubhidlize, alugcone, aluchithe ukuze na asale embusweni.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseLondon. Silehlandla la kuqala lengxoxo yethu lapho sixoxwa lo Brutus umbiwabo ondebele, ilunga leqembu leMasendu Boys.
Ye msasazi omhle, msasazi othandekayo, sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elisihloko esithi Ziyabhavuma. Linengoma ezisithupha, ingoma yakuqala ithi yona Dimuhango eyemasendu boys.
Iyeyo vula yakhe buka, lecha vula mama nenguva
ilandela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona uyaphika. Sekuthi esithathu iginyambila imizambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi. Number 4 ithi yona ikorobela yonake iculwe liqembu le Cholosho Great Sounds. Kulandele esihlanu ethi yona amazwi omzali yonake iculwe liqembu elikhulu iqembu leDumo Sounds. Buye futhi esithupha ethi nyalalani yonake iculwe liqembu leMasendu Boys.
Layilova kutheni wasichasela nje amafitshane
ingoma ethi Dimuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo kodwa ke kuleyo mimango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu kodwa ke kungumumo wezwe or umumo wezinto nje or wezenzakalo ezenzakalayo yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Dimuhango.
Siyabona ukubana idlaladeleli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, ngempela idlaladeleli linamaqembu amaningi abaculi lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela lapho besibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano okubonisa ukubambana okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana amaendu yatanga
ke nguBrutus umbi wabo ndebele ilunga leqembu leMasendu Boys. Kusasa siyaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ebesilazo umnumzana Douglas Monzora nguye okhethwe ukuba ngumongameli webandla leMDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi sithi semise uMonzora ukuba lilunga laleli bandla ngoba bekulokuqilibezela kulelo khetho. Sokubhubhe abantu abayithoba minembili abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.